So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Kweze kuseni la mshanje mtwagazi kungomvulo mshaka 28 kunhlangula 2021 igama ngontungami linkumo nanzi ezihamba pambili
kutshengisela ukuthi sokule ngozi enkulu kakhulu ukuthi lomkhuhlane nemetheke njalo abantu bathelelana
kubhubhe abantu abalitshumi lanye 11 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu amane 424 belomkhuhlane lo
ngesikhathi kuvaliwe ama-livelihood abantu yiwo a-affected kanti futhi ngesikhathi sinye kunzima ukuthi sithi thina hhayi kakungavalwa kanti siyabona ukubhebhetheka komkhuhlane
umongameli welesouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus ngokufaka ilizwe lakhe kuzinga lesine ulevel 4 kambe isinqumo sikahulumente esokuthi imali egcinwe nguZulu emabhanga kumele izale ibe le interest singenza iningi ligcine imali yemabhanga na zonke lezindaba lezinye ziyalandela kubhubhe abantu abalitshumi lanye 11 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu amane 424 belomkhuhlane lo lokhu kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu edlula isikhombisa 1736 asebebanjelwa umkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezingamatshumi amane lasithupha 46,442 izolo kuhlatshwe abazinkulungwane phose eziyisishiyagalolunye 8961 ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane abahlatshwe esibili bona bedlula inkulungwane ezilitshumi lasithupha 16790 asebehlatshwe eyakuqala bonke sebengu 756,291 asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebengu 518,968 sixoxele siphathamandla senhlanganiso ephatheke kunhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus eZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Spanda.
Ukumemetheka kwalomkhuhlane sokusethusa wonke umuntu ngenxa yokuthi abantu bebelethemba ukuthi ngani sokudelile ikakhulu kuqalisile indaba yokuthatha injection yama-vaccine lokuthi bese sibona ngani inani selisehla kodwa kathe sukuyethusa ukuthi liyakhwela njalo nxa sinanzelele eNingizimu Africa e-South Africa ngapha abangomakhelwane bethu njalo abantu abaningi abasuka behamba eZimbabwe kumbe bengena eGoli kumbe bephenduka ngapha kutshengisela ukuthi sokule ngozi enkulu kakhulu ukuthi lomkhuhlane memetheke njalo abantu bathelelana.
Uhulumende uthi ilizwe liza kwamukela amajekiseni aphezu kwezigidi ezimbili 2.5 million evela kwele China ekupheleni kwenyanga. Ungathi uhulumende wenza konke yini akwenelisayo kudaba lokuhlatshwa kwabantu lapha.
Kuqakathekile ukuthi uhulumende agcine isithembiso sakhe zokudinga injection zibe ziningi lokuthi wonke umuntu eZimbabwe kudingakala ukuthi ahlatshwe le injection ayithole nxa eyifuna ukwenzela ukuthi sithole indlela yokuthi bebe baningi phakathi kwethu lapha eZimbabwe abahlatshiweyo ukwenzela ukuthi lo mkhuhlane ungakwanisi ukumemetheka kakhulu.
kukhona na ongakuxwayisa mhlawumbe yena uhulumende kanye lomphakathi nje jikelele?
Thina besibona kuqakathekile njengamabantu ukuthi kuqhubekele phambili kukhankasela ukuthi abantu behlatshwe injection, ikanti kumele siqhubekele phambili sitshela abantu njalo ukuthi ukugeza izandla, ukuba le mask lokuthi umuntu lokuthi abantu bengasondelani kuqakathekile kakhulu. Yiyo kuphela indlela esingafikela ukuthi lomkhuhlane ungamemetheki. Siyananzelela ukuthi emabhasini abantu babeminyene, siyananzelela ukuthi lapho okuthengwa khona ku-shopping center, kuma-supermarkets abantu baqhubeka beminyene, njalo abantu abaningi bagcina bengagqokanga lawa ama-maski la nxa behamba lapha endleleni. Ngakho into ekumele sikhuthazane nenini yokuthi singakwenzela ukuthi sibone amapholisa, kodwa sikwenzela ukuthi sigcineni impilo zethu.
Umfundisi uSeni Spanta ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Kusenjalo umongameli wele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa wazise izolo ebusuku ukuthi useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus ngokuvala yonke imibuthano egoqela eyamasonto, ezombusazwe kanye lezikolo. Uthe imbuthano yezimfa iyo yodwa evunyelwayo, kodwa uthe akumelanga ibe labantu abedlula amatshumi amahlanu. URamaphosa uthe phakathi kwamaviki amabili alandelayo akula ndawo ezavunyezwa ukuthengisa utshwala, kanti njalo uthe amakhefa asevunyelwa kuphela ukuthengisa ukudla abantu besiyadlela ezindlini zabo, hatshi kulawa makhefa. URamaphosa uthe njalo abantu abasavunyelwa ukuhamba-hamba kusukela ntambama ngo-9 o'clock kuze kuyetshaya u-4 o'clock ekuseni. Uxwayise uZulu ukuthi alandele iziqondiso lezi, wathi abazatholakala bezephula bazabanjwa ngesandla somthetho esilukhuni. Ekhuluma ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokwenqabela lomkhuhlane, uRamaphosa uthe uhulumende wakhe wenza konke akwenelisayo ukuhlaba abantu, wakhuthaza uZulu ukuthi bawamukele lawa majekiseni ngoba esebenza njalo engelawo umthelela omubi. Kodwa ibandla eliphikisayo ele-EFF lethule umbiko lisola iziqondiso lezi, njalo lisithi uZulu kamelanga azilandele. Leli bandla lithe uhulumende kaRamaphosa kumele ahlabe abantu ngobunengi, hatshi ukuvala ilizwe. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela isizalwane seZimbabwe kwele South Africa, eZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Bongani Mkhwanazi.
Kubikwa kakhulu ezibhedlela eziningi sekungathi impela kumbulwa kwembeso. Kukhanya ngathi le strand ye Delta ebikwa kuthiwa isukela eNdiya kungathi thelelekana kalula, futhi kuyavama nje ukuthi abantu babe nama complication lawa adala ukuthi ukugula kwabo kudinge izibhedlela. Ngakho ke sibe sesikulindile vele ukuthi kungenzeka ukukhuphula izinga kumalevuzi lwa okuvala ilizwe. Nakhona nje njengoba sasho nje lakudala ukuthi inkinga lento ngoba ngesikhathi kuvaliwe ama livelihood abantu yiwo affected, kanti futhi ngesikhathi sinye kunzima ukuthi sithi thina hayi kakungavalwa, kanti siyabona ukubhebhetheka komkhuhlane nokulahleka kwabantu.
Udaba lokuvalwa kokuthengiswa kotshwala bathini abantu ngalo?
Siyasinanzelele lapha kakhulu eGoli ukuthi ibhizinisi lotshwala abanye mhlawumbe bengalibuka nje njengomuntu onathayo, kuthi hayi abantu bayanatha bayadakwa, kanti akupheleli lapho. Ibhizinisi lotshwala liphethe inhlanga eziningi zebhizinisi nezomnotho nokusebenza kwabantu, kusukela kubatshayeli abatransporta lobotshwala, kubantu abafaka amalabel phezu kwalobotshwala, abantu abalimayo emasimini ukuze kukhandwe lobo tshwala kuma restaurant abuthengisayo ibusiness lo tshwala lona ungalikhangelisisa libumethe iminyango eminingi yezomnotho imali ivalwa akubi ukuthi eqinisweni abantu bayama ukunatha utshwala kuya nje sekuyikuthi abantu sebebulanda ku black market yiyo ke into esinanzelele ngama lockdown wonke saze savelelwa izifo uma usakhumbula kwashona abafana abane abasebhinga abomdeni owodwa ngenxa yezizathu zokuthi abantu bese bezama ukuziphekela utshwala ngokubona kwethu akuvala asikholwa ukuthi kuzovimba lutho nje bayazobeqhubeka abantu belokhu bekudinga lapha ku black market bazobelokhu bebuphuza kanti umnotho welizwe uzobulahlekelwa bekungcono ukulawula indlela abantu mhlambe kuthiwe ababuthenge babungibangene labo emakhaya into efana naleyo kodwa kulawulwe kwengezwe nje indlela zokuzivikela but uyayinanzelela futhi lento ukuthi umongameli phela kumele asithathe isinqumo esijiyileyo ngoba bayaphela abantu izibhedlela nazo zikhanya ziyashoda ngabongikazi ukuthi abantu babelatshwe lapha ngoba abantu sebesiba baningi kakhulu ngesikhathi sinye
uRamaphosa sizwe khala njalo ngabantu abamemethekisa imbiko yamanga ngamajekiseni okwenqabela lomkhuhlane ludaba olubhahe kanganani lolo
Amavaccine inhloso yawo yikudala into okuthiwa i-head immunity ngakho kubalulekile ukuthi abantu bawathathe amavaccine ukuze badale ukuthi kube le-head immunity i-head immunity yokhandwa ukuthi umuntu amasosha akhe omzimba mayesekwazi ukuvikela lolu COVID kube le-transmission less around the community so siyabakhuthaza abantu ukuthi bawathathe lawo mavaccine njengoba uchwepheshe besho ukuthi aphephile
Umnumzana Bongani Mkhwanazi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Uhulumende wethule umthetho ngeviki edluleyo othi amabhanga kumele ahlawule uzulu ogcine imali kuwo inzuzo kumbe i-interest ngesiNgisi. Ama-savings accounts asezathola inzuzo esukela ku-5% ngomnyaka ngemali yeZimbabwe kuthi labo abalama-fixed term deposits sebezathola i-interest esukela ku-10%. Le yindlela yokuhuga abantu ukuthi bagcine imali emabhanga hhayi ezindlini. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi abantu bazahugeka na bayihambise imali yabo emabhanga nxa sigangela ukudliwa kwezimali osukuke kwenziwa nguhulumende kanye lokungahlaliseki kwezenotho. Sixoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Regishoko
mazi ukhangela okwenziwa i-reserve bank singade be kwisikhathi eside it was long overdue kodwa inyathelo yakalithetheyo lizachaza thina esithi singamadeposita esifaka imali ukuthi ithole inzuzo ngokuyifaka kodwa osifuzeza ukhangele in terms of ukuthi i-economy khathesi does it support intoyona le enjengayonaleyo ngoba nxa i-reserve bank isibe yafaka ama-minimum standard ama-minimum standard ewafakileyo ikhangeleni ukuze ifikele kiwo so kuzayenzakala kubana imali ye-productive esithi ngama-lending rates kuzayincrisa so imali izadula kulabana abayibolekayo for productive purposes emakampanini so ngezinye indlela thina ama-depositors were happy but for those that lend money from banks it will have a serious impact kibo ngoba ama rates azayincrisa ikakhulu endaweni enje besikhangela ukuthi kubona u-reserve bank zeyinike i-directive ukuthi amabhenki kanike i-interest kodwa ingafaki ama-threshold ngoba ama-threshold kuwafaka i-calculate yena ibonene ukuze ufike ngoba lokhu kuyinto okuthi njengesizwe siyayenza izinto nge-command akusincedi ngoba i-economics ngokwayo ayiyo esithi i-free lunch akula nto yamahhala ukuthi uthole okunye kufuze kufake okunye ngale ndlela ngithi hhayi kuqondile abakwenzileyo kodwa abasakwenzanga ngendlela yangikhona ezayenza ukuthi wonke umuntu abone ubuhle bakho
njengoba isizala imali ebhanga isizabona na abantu abaningi sebegcina izimali emabhanga ngoba okwamanje siyazi ukuthi abaningi bagcine imali ezindlini bebalekela okwake kwenzakala ngaloya mnyaka lapho abantu abavuka khona bathola izimali zabo zonke sezidliwe emabhanga amabhuku esengasela lutho.
Imali ingatholakala emabhanga kulezi zathu eziningi. Singathi indaba yokushelakala ama-interest ngezinye izizathu, kodwa ezinye izizathu indaba ze-inflation. Ilizwe lilokhu liyanda inflation, ungazoyigcina imali emabhenki iyabe lokhu iluza ivalo namalanga amalanga, njalo kungela indlela ongayithi ungayisebenzisa ngayo. Ubusukhangela njalo ukuthi sina siyi-cash economy, so kulabantu nje generally abaphila ngokuthengisa imali. So imali yami kulokuthi ngiyifake ebhenki ngithola i-benefit yami ukuthi ngikhiphe imalini, nxa ngiholile nithatha imali yami ngiyikhiphe ngiyitshintshiwe ngama-US dollar, ngiyisebenzise ngama-US dollar kumbe ngiyithengise. Senza njalo ngoba ngabe ngithengisa ama-US dollar imali yami ngiyithengisa i-cash ngithengisana. Yikubona kwesikhathi amabhenki avuke egcwalele ngabantu abafuna i-cash, ngoba kulabantu phandle abathenga i-cash. Imali ngokwayo siyi-commodity e-tradable esingathi siyi-business. So kuzathatha isikhathi eside ukuthi abantu begcine izimali ebhenki, ngoba ayisiko kuphela ukuthi kufunakala ukuthi bathole interest ebhenki, kufunakala njalo i-confidence le-trust ku-banking system eZimbabwe. Ongananzelela yona le into kathesi ingane ingaphansi kakhulu eZimbabwe ku-banking sector esile-trust le-confidence. Abantu bahlala belokwesaba, ikakhulu ungakhangelela ukuthi bana yona i-reserve bank ngokwayo ifuna ukurana amabhenki ngemthetho ngesikhathi ngesikhathi, nenyanga kuyabuyenye i-directive liyaninyanga kulenye i-directive khonangana liyabulala i-confidence le-trust ebantwini.
Umnumzana Reggie Shoko yingcwethi kwezenotho. Selikubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi owake waba yisiphathamandla sebutho u-retired Major General Clever Shadrack Chiramba ubulawe ngomkhuhlane we-COVID-19. Inkundla ye-New Zimbabwe ibika ukuba isiphathamandla se-ZANU-PF uMnumzana Patrick Chinamasa uthi ibandla le-MDC Alliance yilo elimele lisolwe phezu kohlelo lokudilizwa kwezindlu zabantu okwenzakalayo emadolobheni achiyeneyo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani basakazi nabathandi be-Studio 7, lona okhuluma uGift Sondo kumfokandlovu. Basakazi, bengithanda ukuphawula kakhulu ngabantu bakithi abakuzanu abafana labo Obet Mpofu, oSimon Khaya Moyo, labo Gawule, labo Chuma labantu. Bebesiyayenzani kanti vele esithombeni sikambuyane yani? Sibabone bekhothama beguqa laphana esithombeni sikambuyane Nanda bekhupha lezicathulo. Bayayiwazi umlando kambuyane yanda. Ubuwona waye bengatsheli abawomnanga gobezanu laphana ukuthi labo inkosi yakithi bekwesitulweni sayo iphiwe ibhajethi, labo bekhothamela inkosi yakithi ubulelani kalobhengula kamzilikazi kamashobana. Hayi, le nto yabo leyo kuyakhothamelana lombuyane yanda. Hayi, ngizwe ngiyanyeka kakhulu ngabantu bakithi. Mbese ngibuya laphana kuqembu lesizwe laphana i-MRP bengicela ukuthi lisikhuzile basakazi ukuthi kanti izaya nini ku-Congress, ngoba ngathi kungandla funya 2014 ngake ngazi iphi isikhathi ngafunda i-constitution yabo ithi every 5 years kufanele kuyiwe ku-Congress. So i-Congress iwa nini, ngoba if la funya 2014 i-constitution le yaqala kwa-active 2014 kusho ukuthi yonke i-leadership liyana ama-term aba-expire 2019 ngoba kufanele beye ku-Congress. So asizameni silungiseni laphana, singayenzini amaphutha ka-Tsvangirai wokuvayolate i-constitution yeqembu. U-Tsvangirai wavayolate i-constitution yeqembu lakhe MDC, buka manje ukuthi khona imphumela yokuviolate constitution injani. So ngiyafisa le MRP laphana ihambise izinto ngohlelo futhi ku top leadership umuntu ekhitshwe kahle, engakhitshwa nje ngoyi individual mayengabe wonile. Siyafisa mpela laphana kwaMthwakazi kungabi le inyizana. Ngiyabonga ngokuhlala zethembisa.
Ngizani basazi ngokuthi uThemba lo ndawo nezishayene zalizo. Ngizicela inhlanganiso ezinceda abantu especially le abalimisi okukhethwa khona inhlanyelo ngokuwiniswa abantu. Ngokubana kumashowa lapho ukuthi ngabe ubayananzelela ukuthi especially lapha emakhaya ukuthi uzathosa ukuthi umuntu uyawina ngale ngenhlanyelo yabe ithethwe kumakhelwane. Emasimini enganamabele nebulwa indlala. Ngathi bekunani ukuthi bekhe bezishowe ukuthi unumber one ngolamabele amaningi ukuze kukhuthaze abantu ukuthi balime kakhulu. Kungabi ngendlela esigabeni jike kuya kumahlasela characters unjani nachane naske woken the general manager sadika sabongani uvuka njani khona lapho izizibambe kahle ubukhokheli bakho bokuqoda uqinise yonke ndawo hayi siyathandeka sabongani yezi development ye phambili ngijike kumahlasela futhi south north east unamafiko sisi ngithi phikani linazelela i-COVID-19 ngoba iyabulala lono mamulalo.
Sanibona basazi wesithutho 7 okhulumayo uyingqalabutho esigabeni saseropane. Besicela sidlulisele lo mlayezo ukuthi cala abantu bezano bekele ukuthuma abantu babo emathebeleleni bezodistroya into zasemathebeleleni. Angithi bona behluleka vele badatshilizwe ngokuthi bayekele into yabo le.
Salibonani kustudio 7 okhuluma umhulu wasendaweni yasenkayi kosikhobokhobo. Ngiyajabula le audio ma ingafundwa. Inkinga yeZANU-PF i-1 ibusa abantu ngohatelelo, benyathezela abantu. Abake bebusa abantu sikhululekile, manje abantu abaningi bangaphandle kwamazwe. So into yona le bona bayibheka njani, bathi kurayithi na, bazolungisa nini ilizwe ngapha vele batshona besidla imali bedlela imali ephalamente. Ilizwe abakalungisi lutho, lokhe bebhoda ngamasikafu beyagagile. Hayi, sikhathele ngayeZANU-PF asisayifuni. Ngazi umuntu olokhu esavotela iZANU-PF uyabe evaleka amehlo enjani. Sikhathele ngaliphatha asisayifuni. Lo mozora nayo yimpimpi yeZANU-PF asuke nje. Hambe khatshana vele ngatholi ngitsho le vote eyi-1.
Alibonani Studio 7 nabalaleli benu. iZANU-PF yesibulele izwi lakithi bakithi. Yonke into igugukile kusukela u-1980 sikhiphe ama-minister, sikhiphe ama-governor, sikhiphe usazisegcina ngo-2017 sikhiphe u-president, sikhiphe ngamasoja. Kodwa ke akula lutho oseluguqukile, izinto lokhu ezisiba worse. Yikho ke i-solution esisele kuphela ukuthi sikhiphe iZANU-PF. Singakhiphe iZANU-PF lizwe lelo lakithi liyaguquka libe lizwe lihle kade elihlalekayo. Ngiyabonga kakhulu.
Salibonani amaZimbabwe amahle. Mina kune into kade ngicabanga ukuthi angake ngowakati abantu siye kokukhuluma okuningi sileli shona lolu mdebele lobuvele lo mshangane lo yini. Asibambaneni sibe into iyodwa, sikwazi ukukhupha lezi siwa lo iZANU-PF. Nani koma nje nangicabange njengamanje iZANU neZANU-PF zabambana, yikho lokhu manje zasikumeza. Lokhu kwakufuneka thina njengamanje sibambane njengabantu waseZimbabwe, sikhiphe lo iZANU-PF, sibe nephathi iyodwa nje. Inhloso yethu ukukhupha uZANU-PF ehlalweni, singalokho sithi hayi mina lokhu mntwakazi, mina lokhu wasoshoneni, lokhu ubuyakhuphi. Angeke siye ndawo, kufuneka sikhiphe le iZANU-PF, sibambane sibe iphathi i-1 iZANU-PF ehlalweni. Ngoba iZANU-PF izipula neZANU-la wabambana, namanje yiwo basihluphayo. So ngathi bafuna sibambane sengephathi iyodwa. Inhloso yethu kungukukhupha iZANU-PF ehlalweni. Ngiyabonga amaZimbabwe amahle.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Izitabane kwele Malawi zitshengisele ngomgqibelo zigala ngokuthi uhulumende kumele azinaze njalo zivunyelwe ukutshata. Ngokubika kwentathelizindaba ye-Voice of America uLamek Masina, kubhubhe abantu abedlula amachumi amathathu ekulwisaneni kwamabutho kahulumende labahlamuki kwele Somalia izolo. Kubike njalo intatheli zindaba ze-Voice of America uHarun Maruf lo Abdi Wahid Mwalim Ishak. Singene kudaba lwemelika. Onwache ngomonga meli cha upaite ni kuketo ole shuleyo. Umnyamzana Donald Trump wenze umhlangano labasekeli bakhe e-Ohio ngomgqibelo. Lapho aqhubeke ekhala khona ngokuthi waqelebezelwa kulolu khetho lanxa nje engelabo ubufakazi. UTrump usole kakhulu umbuso kaBiden njalo wacothoza abebandla lakhe lama-Republicans abangavumelani laye. Lo ubungumhlangano kaTrump wakuqala selokhu ephume embusweni ngozibandlela kulandela ukunqotshwa kwakhe. Abanye bathi uTrump engaba elungiselela ukuncintisa njalo kukhetho oluzayo. Sixoxele encwadi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
UTrump into azama ukuyenza ulungiselela ukhetho oluzalandela kuyindlela yakhe yokuthi abe ecampaigner nxa singakubeka ngesilungu ngaleyo ndlela njalo engumuntu owenzela ukuthi ama Republicans angazitholi esesimeni sokuthi akusasa ngavuke esekhethe omunye umuntu ongabamela wenzela ukuthi ahlale khona singathi ngesilungu phecelezi ahlale ekupicture wenzela ukuthi ngazo zonke izikhathi ngoba evele ekhulumile wathena ngo khetho olulandelayo uzafuna ukuthi abe nguye ozaqhubeka akhankasele ama Republicans yikho kwenzakalayo uyazilungiselela uzimisela ukuthi into leyi aqhubeke ngayo.
Ubona ibandla lama Republicans limamukela ngezandla zombili njalo libambene yini alubana ethe wazisa uTrump ukuthi uzancintisa njalo kukhetho oluzayo.
Abe bandla lika Trump ama Republicans kaba bambananga abamfuna abanye bangkhona uTrump kodwa iproblem ekhona uTrump manje ngesimo esikhona iparty ama Republicans nguyo ibambileyo ngoba ukhankase kakhulu ekukhankaseni kwakhe wanelisa lokuthola imali eziningi ezebandla ezincedise umkhankaso webandla lama Republicans kungenye into emenza aqhubeke ibambe ngasesidukwini sokusithi kuwe elinye iqembu leli vele lingamfuniyo elizimisela ukuthi lanxa sokutheni kungangcono amacala akhe lawa athi nxa esekhangelwa lawo basapoti ukwenzela ukuthi basapoti lama-Democrats ukwenzela ukuthi baze baye bamthole ngumuntu olecala okungamvimbela ukuthi amele ibandla lama-Republicans. Yilo uhlupho olukhona uTrump lakaza ahlangana nalo kuningi ongikhona kusazayenzakala kodwa iqiniso weni ibandla lama Republicans lona lodwa li divided akukho clear akukho sobala ukuthi kube ngaleyo ndlela ukuthi kahle kahle baza kuthini ngaye uTrump ngoba eqinisweni uTrump bayakwazi bonke ukuthi izenzo zakhe zonke lezi nxa ikhankasa esifana lama rally esenza konke akwenzayo uzama uhlala elungiselele ama Republicans ukuthi isikhathi sesifikile sokuthi kukhankaswe ukhankaswe umongameli yena ufuna ukuthi abe nguye ozamela ibandla lama Republicans iyo indaba ekhona.
UDokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusazwe. Sizibhethe ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lanye 11 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu amane 424 belomkhuhlane lo. Umongameli wakwele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus ngokufaka ilizwe lakhe kuzinga lesine lapho asevale khona yonke imibuthano kanye lokuthengiswa kotshwala. Kambe isinqumo se-Reserve Bank esokuthi imali egcinwe nguZulu emabhanga kumele izale ibele interest singenza ukuthi abantu abanenge bagcine imali yemabhanga na. Kwanele mtwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.